kungaba kuqakathekile ukuthi siyithengise sibili ukuthi ama-investors abuye. Kodwa sibe njalo lendlela ezokuthi senze esingathi i-value addition ku-chrome yangkhona, singathengisi e-raw. Ngoba nxa sithengisa ama-minerals lawa angama-raw minerals, asila nzuzo eningi esiyitholayo. Kodwa njengoba uhulumende engelamali uyapho ukuthatha wonke ama-investments abuyayo, even esingathi ama-investments ama-bad investments. Ngesikhathi leziyana ezama-diamonds, sithengise futhi ama-diamonds saba le mali eningi, saba nama-leakages abaningi. Ngenxa yokuthi besithengisa ama-raw diamonds, besifuna ukuthi sithengise lapho okungela ama-sanctions khona and so on. Kodwa engibonayo ukuthi i-chrome leyi singayikhangela, asikabikwazi ukuthi sine chrome engakanani lapha elizweni. Yilo olunye udubo esinalo elokuthi even ama-investors engabuya bayasishort change, ngoba siyabe singakwazi ukuthi i-chrome esilayo ingakanani. So kumele sibe njalo le research esingenza ukuthi
singathi umumo wokusebenza elizweni usungcono kulakuqala yini.
Umuma angiboni ungcono, ngoba khathesi siledubo elemali, siledubo elokuthi silama rates amabili, sile umba amathathu, asila foreign currency eneleyo. Okuludubo kithi khathesi indaba ezepolitics. Aloba uhulumende ukaMntakwa ekhuluma labanye abaku-opposition, especially i-MDC, i-economy ibiza vuka. Njalo indaba yenkohlakalo yiyo enye esidonsela phansi, ngoba inkohlakalo iningi kakhulu lapha eZimbabwe. Uthi aloba umungameli asitshengise ukuthi naye uzama ukuthi alwise inkohlakalo, bophe abantu esibabona ukuthi labo bathathe izimali ze-state, bekunganceda ukuthi ama-investors abe lethemba sibile ukuthi imithetho siyalandela.